isindaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngo lwesibili ekuseni mhlaka 10 kumbimbi cho 2020 ngo sithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ibandla le MTC lithi umeya weChitungwiza lelinye ilunga laleli bandla wabotshiwe ngamapholisa izolo ntambama njalo bakhangelele ukumisa phambi komthetho wandaba kamantshi namuhla. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day oza kwenzelwa kobulawayo kwakuqala selokho ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude.
Enye into ekumele sibe siyithola kwi-independence yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esidinge sithiwa i-happiness. Akula kuthaba laphezulu ngoba kathesi nxa ngikhuluma lawe isinkwa siyi-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngohulumente umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bond.
Kambe izasebenza imizamo kahulumende eyokuthi kulicala ukungasi abantwana esikolo kusukela ku-early child development kusiya e-primary laku-form 4 okulesigwebo eseminyaka emibili kumbe inhlawulo ye-$4,800.
Nxa umzali ehlezi elabantwana lentandane kabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akulalutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MTC lithi umeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Mayikho lelinye ilunga laleli bandla unkosazana Wendy Makhaza babotshiwe ngamapholisa izolo ntambama besanda ukuphatheka emhlanganweni obuholwa ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini aleli bandla eHarare. Abakade bekulo mhlangano bachithachithwe andubana ababili laba babotshwa ngamapholisa wona abikwa abehlezi phandle kwamahofisi la. Umhlangano usaqhubeka. Ababotshiweyo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthetho wandaba kamantshi eRotten Rock Courts kusasa eHarare. Betheswa icala le-criminal nuisance ngesiNgisi. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day oza kwenzelwa kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude. Lo mbuthano uza kuba senkundleni yeBarberville Stadium ngobulawayo ngeviki ezayo. Lanxa imbuthano efana lalo yande ukwenzelwa enkundleni yeWhite City, abanye bacabangela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenqabile ukuthi uqhutshelwe kulenkundla ngoba wasinda lapho kudubuka ibhomba kulindawo ngomnyaka ka-2018. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, umnumzana Sweden Chirowota, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngokwenzakalayo.
I-independence yinto enhle mfowethu Chris. I-independence yinto ekhwabithekayo, yinto vele eyokuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi i-independence leyo khanya kwaba i-independence yabomgabe labanye ababevele beyiba abaletha abantu ababebambe abantu njengesigqili khonapha ezweni. Uzananzelela ukuthi i-independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe yayotshiya bona laba abantu abezapho anje abanye behlukuluzwa. So khanyangani i-Lancaster House Conference yayingeyokuthabisa izanu kuphela. Zananzelela ukuthi namhla abaphethe intambo zonezi intambo zikahulumeni yibona laba abantu ababevele besekela umgadi. Sikibani uthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ekumele sibe siyithola kwi-independence khonapho umfowethu yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esidinge sikhiwa i-happiness. akuda kuthaba laphezweni ngoba ngathi sinqa ngikhuluma lawo emfoweni sizananzela ukuthi isinkwa si-$24 khonapho ama-user wona lawo siyathathwa ngohulumente umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 pounds eyokuthi ilokhu zenini i-value vele ngelanga iyabe ihlala itshintsha angithi abadala laba basebenza kudala ama-pension akusenda ngoba phela adliwa yi-inflation khonokho osokwalethwa umnankaba labanye bakhe so independence nasikhuluma ngezombangazi ye indle ukuthi sasuka from stage sonesiyane sokuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni kodwa phela asibe kuthabe elizweni kumele sinothe elizweni sithabe abantwana bethu bengabi ngabantu abayisithetheli kwamanye amazwe sibone phela beqhela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha ezimbabwe kodwa ayisiyo indaba ekhona lapha ezimbabwe kodwa
manje libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na enkundleni yeBurgerfield lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulo mcimbi khona
abantu bakobulawa ikakhulu abesindebele angiboni ukuthi bengahamba emntweni kamnankaba umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe angikholwa mina ukuthi ukhona ole-5 cents ongathi usuka endlini yakhe alande umnankaba unless ngaye umuntu vele waba umuntu ongazange ahlukuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besindebele bona njalo ukuthi baya bekhona asebanothiswa yiZANU-PF laba bantu ungabathola kuBurgerfield kodwa laba abalamakhanda sibili amakhanda asebenzayo anitholi ukuthi uzabona uZulu oya eBurgerfield abantu ngibona ukuthi baya bezidlalela ezindlini kodwa-ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kupheke izitshala kwesinye isikhathi kuwose inyama khona ngale eBurgerfield bengabe khona kodwa hayi khona ukuthi balande umnankaba lokho vele akwenza kahle emandebeleni
Lo mnumzana Sithe Ntshirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC wobulawayo bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Uhulumende uthi sokulicala ukungasiya abantwana isikolo kusukela ku-early childhood development kusiya e-primary laku-form 4. Okulesigwebo esileminyaka emibili kumbe inhlawulo yemali engamadola afika phose inkulungwane ezinhlanu, $4,800. Lokhu kwethulwe kugwalondaba lukahulumende ngokusemthethweni Government Gazette ngolwesihlanu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lowake waba ngumphathintambo wesikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nomzane labalaleli uDubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angiwathi ucabanga njani vele uya esikolo kumele kube lilungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye lokho kakudingwa yiloko nesilungu esingathi yi-fundamental right kodwa-ke uDubo lube selisiba lapha angithi lokho nxa kuthiwa loo lalowo mntwana olelungelo lokuya esikolo ngaba leso sikolo kakubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabe usithi owehlulekileyo ngubani angithi uhulumende akathi yebo abantwana kumbe abe-primary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siya kubobi kodwa nxa umzali ehleze labantwana le ntandane phela abantwana imini kayilingana abantu balabantwana abaningi le ntandane abazidinileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akula lutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi uthele
manje wena ngokubona kwakho yikuchitha isikhathi ni lokho okukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela izomnotho
yebo ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kunezizathu ezinkulu kodwa engikwaze yikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu bazahamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngaphi konke nje lokudla khona lithako bekezikolweni sengitshela abafunda emakhaya ezikoleni zemakhaya kuyahamba njani kukonke lokhu. Uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lo nalowo mntwana aye esikole. Xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikoleni, uzichithele isikhathi nje uyazifonela yena yedwa, abuyahleke yena yedwa, ngoba kusoze kusebenze lokhu.
Imfundo yona eyeZimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Ungathini kathesi? Ilokhu injalo na ilo hlonzi?
Kanti nabalaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuhlonisa kuningi okubonakalayo ngoba khangele izikolo fizi ziyagula, ziyabiza, abantwana kabasayi ezikolweni. Lalabo abafundayo abasele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona, kabala mali, kabala kokokusebenzisa. Ngakho akula muntu owakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke. Ngibona ngathi mina sibili yebo yayilo hlonzi, kodwa ihlonzi lolo luyalokhe luncipha lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle. Into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sewenzakelayo ngokuzinika. Ngakho uba kuza uhlonzi bani abazabalala abayenza imisebenzi ingabayi, abanye bazi bahambe abafundisi. Umculo omele afunde kutho ukuthi ngakula nto ayitholayo nombalisi laye kaziminyeli, umntwana aze aninga impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela, hhayi hlonzi alisekho.
Lo mnumzana Thandeko Zinto Mkandla owake waba ngumphathisikolo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Somvelo Dlamini owayengumeya weVictoria wedolobho leVictoria Falls osanda ukuxotshwa emsebenzini libandla lakhe leMDC usemangelele umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yeleli bandla esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Ibandla leMDC lalisethesa uCouncillor Dlamini icala lokwala ukusuka esikhundleni sokuba ngumeya anike isikhundla uCouncillor Margaret Valley kaward 1 kulelo dolobho. Ibandla leli lithi kwakungafanelanga umnumzana Dlamini angene emncintiswaneni wokhetho lokudinga umeya lapho anqoba khona uCouncillor Valley ngamavoti angu-8 yena uValley wathola 3. Lokhu ngokwesithathu exotshwa ebandleni umnumzana Dlamini kodwa aphinde abuyiselwe. Uthi akuso MDC Alliance okufanele imxotshe njengoba yena eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshwe Ncube elokhu izimele lanxa yamanyana le-MDC Alliance. Phezu kwalokho uDlamini uthi kaphiwanga ithuba lokuzivikela kumbe ukumiswa phambi kwekomithi ye-disciplinary lokuthi achasiselwe ukuthi uvele uxotshelwani. Uthi umnumzana Chamisa ulobandlululo ngokufuna ukuzifakela omhlophe esikhundleni kukanti uphinde wambandlulula njalo uDlamini ngoba omeya beMaswingo leChegutu abangena ezikhundleni ngendlela efanayo leyakhe bengaxotshwanga. Umnumzana Chamisa kakaphenduli kulolu daba. Owesilisa owegokwe oleminyaka engamachumi amabili ubulele abantu abahlanu emzini munye elusulu eBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela owesifazana lomntwana obesemhlane kanye lomunye obeleminyaka eyisikhombisa. Uxotshanisane lowesifazana lo wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubophele inkomo esihlahleni laye wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Ubikwa esenkambeni yelusulu police station lapho okusadingisiswa ngalolu daba. Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission Ithi isiqalisile ukulungiselela ukugepha nokungcwaba kutsha abantu ababulawa ngesikhathi se-Gugurahund. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu wokucanda indlela yokuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani endawonye lezinduna lenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Umkhokheli walenhlanganiso uJustice Selonare uthi bebelokhu besebenza isikhathi sonke lesi ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe kuhle. Njalo kuhlezi kule mihlangano lama-workshop lapho kuphatheka lezinye iziphathamandla zalenhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo ezivalisa uMnumzana Leslie Ncube nonkosazana Nokuthula Dube weUkuthula Trust. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Okhulumayo umntwana enhlabathi kwagwena ukhulume lapha eJoza kwelasemfrance. Mina ngakho ngokuhluthunela umgabe namhlanje umbuso sokuthiwa ngukhulumende omutsha okumutsha umnangagwa embuzweni. Mina ngakho kudala esembuzweni okwaba yi-minister of defence force ngesikhathi eGugurahund nowayethumele ukuthi namhlanje ngamalebulayani lapha la ayakehambe sinselo mgabe sengu-prime minister wazoba ngu-president umgabe yokube bonke bandala besidla bonke bephuza bonke isobho siyabezwa bakhuluma ogawula badiyele ngukhulumente omutsha sokulamalunga sokulungiselela okulalokhu ilizwe lelalizonganga next yikho lisiwa west lingeza kuthiizane biza umhlangano bahambe kodwa mandebeleke lani kulande into zezane into zempumalanga nezilincede ngaludo khuluma eliyarotshwa kuthiwa uncwete amathambo amathambo ancwete fowathi kungabaye ngukhulunye indaba le ikhulunywa kahle abantu bebotshwe mawumele bebotshwe lingarotshwa bayekeleni babize umhlangano wo-White Stick babize wo-P F lapha lingayi yabonga kuyona.
Sanibonani balaleli labasakazi basaza bahlela balaleli abasabathandekayo. Mina kandibona usupho oludlule lomgabe ngoba umnangagwa lomgabe into yezane. Ngabe funa ukuyitshintsha izinto gabo kulali ubaleli tizane ngefomenye iphathisibone njengoba njengobantu kwakufanele ukwenza i-P F kodwa kwehlula balela kuzane njengoba la namhlala kwenzisane. Lokho benza into eyodwa nalenenzwa yezane okula mehluko ozaba khona. Ukuthola ungalungiswa umnangagwa kulande njalo engenzaka. Ngiyabonga balaleli abahle.
Sanibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Hhayi beyakwazi ukuthi kuzabuya nakubo namhlanje sokukubo sebekhala sebefuna ukuthi ngabancedisa ukukhala kwabo. Thina sabulawela abantu abaningi bedlwe ngulo abanye besenza njani abanye sibazi nokuthi bangaphi namhlanje. Thina sabulawela abantu abaningi kakhulu amangcwaba agcwele laphana labantu ababebulawa bezama ukubaleka kunamangcwaba abantu abangaziwayo khona phana ukuthiwa abantu bakhibola manje babadinga.
Njani balaleli igama ngintombi yakonyathi uMamdluli 50-50 amathuba atholwa ngabesifazane alingana labesilisa. Batsho ekudingeni imali kwezinye indawo alingani la mathuba. Ubaba uyadlala iy'nhloko, umama uyadlala iy'ntamo, akutshintshi. Ikhanda angeke lihambe intamo ingekho, kodwa intamo angeke ibe phezu kwekhanda, iyodlala ingaphansi kwekhanda njalo nje. Angeke kwenzakale. Jola sebhayibhilini uJesu Kristu azange ahambela komama, ubehamba labobaba. Obaba yibo abantu abakhokheleyo omama bahambe emuva. Injalo nje kayingeke ijike. UJesu Kristu wayezelwe ngowesifazane, kodwa azange ahambe laye, wayehamba labobaba. So i-50-50 leyo abanye omama bayinanzelele, isuke ibisingani yahluka, ibisisenze ngani abantu abangobaba sebengani bathi sesabomama ngoba lezi nsuku ngani balamandla okudlula obaba. Hhayi, 50-50 kutshiwo ekudingeni imali ukuthi ungavukuleli ungumuntu ongumama uthi ubaba uzabuya le mali endlini udubo luzalungenela. Lawe vuka ume ngenyawo kuye kuyuphethe okwakho la ukuphethe. Lokhuyani ukuthi owesifazane uzabeletha ngobuhlungu insuku zakhe zonke, indoda uzadliwa izithukuthuku zayo. Kuyasebenza but lesi sikhathi sesiphila kiso impilo isinzima kakhulu, izinto zonke sezifuna imali. So lawe ungumuntu ongumama vuka uyesebenza, kodwa lokho akutsho ukuthi ungasebenza susiba likhanda. No, uzodlalwa iy'ntamo umuntu kamlimi, ikhanda liyodlala lilikhanda, uzehlisile ngaphansi komuntu ongubaba.
Ye, linjani balaleli, ngiyalibingelela kakhulu ngesikhathi esisengakhulumi nani lapha, ngiyabe lokhu ngibhizi. hayi ebantwini ababuza ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi umuntu alahleke ngokuthi zi ukuthi kunabantu abahle yabona abama 2000 something noma 90 vele abadala siyakwazi ukuthi hayi ezimbabwe kunzele vele itsenetha ukuthi umuntu uyanyamalala sekukwenzikho lokho inetha yinzele vela sentimanisayo embusweni wezayo athi ndinetha ngokuzami iqiniso ngifelayo kumangalisi vele embusweni wezano zasawusizi ye
ya sifunukuma indawo ka-ita ijamara samara akuthintshwa lutho ukhilwa kwamgabe awuphumanga ZANU-P F so the whole of ZANU-P F bakwazi ukuthi ita ijamara unga kwenzakalani ngaye kwenzakalani ngaye uyaphila ufile utrafikiwe kwaziwa yibo so bengatsheli abantu amanga ukuthi umgabe zimile zathi bengasitsheli into engayisifiwe ikakhulu ubaba uphilip gayule ngamuzwe nje ekhuluma udefenda into engayisiyo eyibona nayo mhlophe ukuthi i-wrong izanupiyafu akuyeke ukucatshisa abantu ngamasiyayo lama-CID namapholisa namasosha bebulala abantu besethusela abantu ukuthi abantu bangakhulumi izimvo zabo so uma kuthiwa democracy kumele kube ne-freedom of speech umuntu ayisole ulutho asole so izimbabwe ayikhululeke politically then into zonke zihamba kuhle i-politics yasezimbabwe yiyo ebulala umnotho wasezimbabwe uma ungaguquka ku-politics ilizwe lani lizavuka futhi kuhle
vuka mthokazi vuka abavuke abantu bakitha sivuke isizwe sithathe izwe lethu sesihlupheke kwanele kumanje sigcwele emazweni nje ngenxa yabo vuka mthokazi vuka isikhathi sokudlala siphelile bantu bakithi asifuneni ini okungokwethu manje
livuka njani mina ngokubona kwami ngokuthunjwa kwabantu kunyamalaliswa kwabantu kungumkhuba wezami kusasukela kunguye uRobert Mkabe evele esebenza lo mnangagwa babesenza ulutho lunye bevumelana loba sikhuluma ngegugura hon babe yibo bevumelana okhulumayo uMandlovu osefela buzi
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi siyalive streama lolu hlelo sibonge labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele silo eslinzi harmoni uthi litshona njani msakazi siyabonga silo thabisani ncube laye uthi amavuko lovusi English othi ekhaya ngeke kulunge manje ogawule bazenza iziphofu nje kunzima ekhaya ngisethembisa eGoli yebo ke ngumbono wakhe lowo okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhulumende we-Italy usevimbele wonke umuntu endlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha 60 million abasavunyelwa ukuhambahamba kulelo lizwe ngaphandle kwalabo abalezizathu eziqinileyo eziphathelane lomsebenzi kumbe ezempilakahle abangaphuma elizweni inhloko kahulumende walelo lizwe igcizelele ukuthi wonke umuntu ahlale endlini kusukela namuhla amakhefa lezinye izindlu zokuzidlela kuzafanela zivale ilanga litshona lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus libulele abantu abayi 463 kulelo lizwe inhlanganiso ye-World Health Organization ithi igcikwane leli seligxile emazweni amaningi inhloko kahulumende weSudan Abdullah Hamdok uthi usaphephile kulandela imizamo yokumbulala ngomvulo edolobheni leKhartoum. Imota zamabhomba zibikwa zidubuke eduzane lemota abezilandelana iconvoy eyinye ithwele yena umongameli Hamdok esiya ehofisini yakhe. Izizalwane zakulelo lizwe zibikwa zibuthene lapho kudubuke khona ibhomba njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise lolu daba ukwenzela ukuthi olecala abotshwe. Umnumzana Hamdok ubeyinhloko kahulumende ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba ibutho likhuphe umongameli Omar al-Bashir embusweni kulandela ukutshengisela kwabantu ezitaladini. kubikwa kulabanye kubutho abalokho besekela umnumzana Bashir yena oyisebuse kweminyaka engamachumi amathathu njalo ekhangelelwe kusiwa ukhangelelwe kusiwa kwe-International Criminal Court ukuthi ayethonisisa amacala okwephula ilungelo loluntu esabusa. Wesenzakala eMelika luyaqhubeka uhlelo lokukhetha ozancintisa kubandla lama-Democrats ukukhetha lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka ama-primary elections njalo lamhla bakhangelelwe ukuba seMichigan. Sibonile ukuthi uSenator Kamala Harris weCalifornia laye wayincintisa kuma-primary elections wasedinga. Izolo-ke yena u-endose umnumzana Joe Biden yena-ke wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Lokhu kwenzakala ibandla leli njalo uSenator Harris ngowesithupha ukwenza lokhu. Kwabaphuma kumncintiswano njalo ingqungquthela ezisele ngumnumzana Biden loSenator Bernie Sanders. Sizalethulela-ke okuzayenzakala kuma-primary elections lawo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana langokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhla ka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa Zimbabwe? Amalungelo yenu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Thokoza omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Ngesizwe-ke umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. UVusa Mkhaya ngomunye wabasanda ukuthola isicoco emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Ukhethwe kuhlandla lomculi weZimbabwe ohlabela ekwamanye amazwe, uArtist in the Diaspora lapha. Sithemba lizawukholisa umculo wakhe. Thank you. umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga yena ongomunye wabasanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa yabare lapho ke umculo wakhe othi abalalanga silethemba sikholisilele uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Sizoqala lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga.